njengoba sazi iZimbabwe ukuthi lilizwe elokuhlupheka okunjani. So ma uli disability seyokuphinde kathathu kumbe ka-4 ungenikhale le constitution yakhona, akula ama-changes ebesiwa-expect, akula zinto ebesizi-expect ezingatshintsha ukuthi impilo zabantu abanama-disabilities zibe ngcono. Kulalokhu okulutshwane kokuthi kuyofanele kube lama-development program ma imali khona landani, le-welfare ma imali khona, kuthiwa kufunakala lama-specific requirements ma imali khona. So kuningi kakhulu okukhulunywa, but izobe kuthiwa ma imali khona. So elizweni elinjengeleZimbabwe okule okuthosa kuthiwa imali ayikho, i-problem esilayo ukuthi akulanto izenzakala, akula change esizayibona. So asozisincedakala. So into engiyithoyo ukuthi lapha abantu bathwele nzima kakhulu ku-education, sithwele nzima ama-special teachers awakho, abantwana besuka bengafundiswanga kahle.
Okunye-ke okungekhoyo kuyini?
Abantu abakwazi i-sign language, abakwazi uku-communicate nge-brain, labantu abanama-mental disabilities, abana ama-special teachers, sikhangele lasemsebenzini lapha, ama-companies awakho disability friendly.